sifundiswe kabanzi ngokuthi singabaholi yiziphi impawu okumele sibe lazo, njalo iwaphi amano lamakhono okumele ukuthi sizame ukusebenzela ngokulangazelela ukuthi sibe lawo ukwenzela ukuthi sikwanise ukuhola abantu ngobuqotho. Sifundiswe kakhulu nje ngendlela nje ezehlukehlukaneyo ezokuhola izabelo esiphuma kizo. Njalo sifunde kabanzi ngokuthi singakha njani ubudlelwane labanye abantu. Besifunda kakhulu sikhangelele ekuthenini ma ukhangele ukwenza ulutho olenhloso yokuguqula impilo zabantu, angeke ulwenze uwedwa. Kuyadingeka ukuthi uxhumane labanye abantu abangakuncedisa ukuthi iphupho lakho lifezeke.
Umsebenzi wakho ngumsebenzi oqakathekileyo kakhulu. Ngalesi sikhathi sibona kulokuguquka komkhathi, i-climate change, esiphazamise izinto eziningi kakhulu. Yikuyini obona okubone kusenziwa lapha eMelika obona sengathi kuzaphathisa kakhulu ekuthuthukiseni umsebenzi wakho ekhaya?
Yebo, umsebenzi wami uyathinta kakhulu udaba lokuguquka kwesimo somkhathi, phecelezi climate change. Ekakhulu sikhangele ukuguquka kwesimo sokuna kwezulu. Izulu lokhe lisanda lisiba lincane ezabelweni zakithi, njalo izabelo zakithi eziningi ziphila ngokulima amasimu ezilawa ukuze zithole ukudla, kuthi lokho kufelezene lisokuthengisa abantwana abahamba ezikolo kubhatale lezinye indleko. Kodwa ngenxa yesimo sokuguquka komkhathi, izulu selele lutshwane kakhulu okwenza ukuthi kulima kube nzima. So engathi ngifunde kakhulu lapha indlela abantu balapha eMelika abasebenzisa ngayo ukuchwaninga, phecelezi research, ekulweni lalesi simo sokuguquka komkhathi, i-climate change.
Selisemhlanganweni wokugqiba lolu hlelo owe-summit, yikwini okukhangelele ukuthi kungaba kuphuma kule summit?
Umhlangano lo umqwa kakhulu msakazi, ngoba usipha ithuba lokuhlanganyela labaholi abatsha abavela emazweni phose angafika amathumi amane lesishiyagalolunye kwele Afrika. Lokhu kusipha ithuba elihle kakhulu elokwakha ubudlelwane esingakusebenzisa ekusebenzeni kwethu sisiya phambili singabaholi be-Afrika. Njalo kusipha ithuba lokuxoxisana singabaholi abatsha be-Afrika ngamano kumbe amasu esingawabumba ekubhekaneni kwethu lenkinga esilazo kwele Afrika